upresident Mnangagwa wenze ingwala insumansumane into ehlukumeza umzimba lapho phuma sobala esithi eZimbabwe akula rule of law uthi izinduna zomdabu zibe ngama campaigning managers ezano PF kuma rural areas lokho kuphambana le constitution yeZimbabwe sisekelo sombuso sicaca kuhle ngitshele traditional leaders act icaca kuhle uthi izinduna zomdabu azingeni azisapoti amabandla ezepolitics osobhuku omlisa indizinduna zonke lezi institutions ngezabantu asoze ze party khulusizi uma sesikhangela imbali yeAfrika izinduna zancedisa kakhulu kuslavery lapho abantu babethengwa ngamaarabs bethengwa ngamaamericans bathengwa ngamawesterners izinduna zaziphathekile almost 4 centuries back khathesi kwabuya uSmith lamabhunu eZimbabwe izinduna zathi gwaqa zenza khonoko baze baqunywa onehanda baze baqunywa ezinye izinduna zomdabu olobhengula baze bacina benyamalala ngoba babengafuni ukulandela izinduna ezithengisayo
manje mnumzana Mafa ungasitshela ukuthi lina lithini ngalokho
kuluhlazo eZimbabwe kuluhlazo kusadak kuluhlazo kuinternational community ngoba akusena mthetho uma izinduna ziphiza imota zokuthi zikampene zenze ongasikho constitution yikho abantu bazahlala njani hatch thina asilahli themba abantu bakhangele bayezwa bayabona konke lokhu kuyabaqinisa sithi mahlabe ezulu yekelani izinduna zodwa ziyevotela izano PF akulanto ezaba khona li your vote is secret silinga vele livote baluze amandla awakho iconstitution ithi okhethwe ngabantu lamasotsha lamapolisa lama institutions wonke akahulumende azamsaluta ngalokho mahlabe ezulu umuntu ongafundiyo ulomnyama kakhulu umuntu ongafundiyo ulenhliziyo ebuhlembi kambe sesifuna kubuyela khona kuyana yini ku pre colonial lapho izinduna zazithengisa abantu bazo ngenxa yokuthi bafuna ukuhlala kahle hatch thina sito kungapheli kuyahlola zobo uhlamanyosi bayethe abantu beZimbabwe izinduna ziyekele nini ziyevothela izano PF yodwa sibone ukuthi bazabambana